Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 15 kumpandula 2020 ngontungameli inkumo endabeni zekuseni lamhlanje
sikwamukela njengenyathelo elihle kakhulu eliza kwenza ukuthi liqhelise amathuba ethu ukuthi senelise kuselela izimuli zethu.
Uhulumende useketisile njalo iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus ngokuqhelisa isikhathi sokuvulwa lokuvalwa kwamabhizimusi.
Bengifake ngabantu bekwazi njalo ukuthi ngimelele ibandla le-NDC Alliance, ngokunjalo bengingeke ngajiya abantu endleleni ngibe sengikhetha ukuthi mhlawumbe ngisikelele ehwahweni nceka okuyisigwanyana hatshe.
Ngemva kokuxotshisa amakhansila ebandla le-MDC Alliance alichumi eHarare izolo, ibandla le-MDC selixotshise njalo umeya weGwanda lamakhansila eBaitbridge amathathu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi bahlanu kuphela abantu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo akekho obhubhileyo. Inani lalabo asebebanjwe umkhuhlane selokhu waqhamukayo likhwele ngabahlanu laba laya ku-7531. Asebesindile bona bakhwele ngabalichumi lanye baya ku-5690. Asebefile balokhu besedlula kancane amakhulu amabili 224. Abalokhu bephethwe ngomkhuhlane lo bona bangu-1617. Kumalanga ambalwa edluleyo, inani lababanjwa lomkhuhlane labafayo likhanya lisehlanxa kuqathaniswa lensukwini ezedluleyo. Uhulumende yena useketisile njalo iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane ngokuqhelisa isikhathi sokuvulwa lokuvalwa kwamabhizimusi. Umphathintambo okwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa wazise izolo ukuthi amabhizimusi asezavulwa kusukela ngo-6:30 ekuseni aze ayevalwa ngo-6:30 ntambama. Kungakethulwa linguquko, ebevulwa ngo-8:00 ekuseni avalwe ngo-4:30 ntambama. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabantu abaphila ngokuzisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu.
Thina njengabantu abaphila ngokuzisebenza sikwamukela ngenjabulo kakhulu ukuthi izikhathi zokusebenza seziqhelisiwe. Sikwamukela njengenyathelo elihle kakhulu eliza kwenza ukuthi liqhelise amathuba ethu ukuthi senelise kuselela izimuli zethu. Impilo ibisinzima kakhulu kankomo. Akuzwisiseki vele ukuthi abantu bese bephila njani, ngoba indaba yokuselela izimuli kayivumi ukuthi abantu bahlale beku-lockdown okwesikhathi eside esinjengalesi, ikakhulu kungazange futhi kube lokunye abakuphiwayo njengosekelo okunjengalokho okwathiwa khona i-cushioning allowance, kungazange kube khona. Njalo sinanzelele futhi ukuthi abantu abaphila ngokuzisebenza ngabantu iningi labo abadla abakutholileyo ngelanga ngalinye ngalinye. So nxa abantu bevalelwe amahola okusebenza kusuka kube nzima kakhulu.
Njengoba ilizwe selivulwa ngalindlela babandlovu, ubona ngani kuyini okumele kwenziwe ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane?
Kumele ukuthi izone iziqondiso zabezempila kahle ezokuthi abantu basebenze behlukene kule mkhandlo kakhulu. Yona lokuthiwa khona i-physical distancing. Sithi na akuvulwe ke amabhizinisi kodwa ke kulandelwa iziqondiso zonezo ezabezempila kahle kanye le World Health Organization. Lokho kasixabani lakho, sivumelana lakho, ngoba kuza kwenza ukuthi igcikwane leli silinyathezele kumbe silenqabele ukuthi limemetheke. Siyakunanzelela ukuthi kuqakathekile kakhulu khonoko. Kanti njalo le ndaba yokugqoka ama-mask, indaba yoku-check ama-temperatures, indaba yoku-sanitizer, indaba yokuthi abantu sigeze izandla njalo nje, sikubona ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu baqhubeke bekwenza lanxa uhulumende sevula amabhizinisi. Siyakusekela kakhulu ukuthi singaze saxegisa amanyathelo besivele siwathatha ukuthi sivikele ukumemetheka kwaleli gcikwane.
Umnumzana Alec Ndlovu ngoyinhlanganiso yabantu abazisebenzayo iBulawayo Vendors and Traders Association. Kulandela ukuxotshisa kwalo amakansila eMDC Alliance alichumi eHarare isolo, ibandla leMDC selixotshise njalo amakansila eBeitbridge amathathu abalisa uka Ward 4 umnumzana Mogencube, umnumzana Granger Nyoni oka Ward 5, unkosazana Angeline Tore oka Ward 6 kanye lomeya wedolobho leGwanda umnumzana Justin Mashale. AbeMDCT bathi abaxotshwayo laba ngasebetshengise ukuthi abasekeli ibandla labo. IZimbabwe Electoral Commission yazise ngeviki edluleyo ukuthi zonke izikhala esezivulekile kumakansila lasetale lePhalamende ngezizathu ezigoqela ukuxotshiswa kwamalunga eMDC Alliance MDCT zizavalwa ngokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ka-5 kuMpalakazi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele omunye wamakansila eHarare axotshiweyo umnumzana Thamsanqa Hadebe, yena othi kabalandaba lokuxotshwa kwabo ngoba bazavotelwa njalo kuma-by-elections ngoMpalakazi.
Mina njengomunye walabo abaqotshiweyo vele lokhu besikukhangelele ngoba baqala bezama ukusiyethusa ukuthi singama simelela ibandla lethu elikhokhelwa nguyu upresident wethu Chamisa abazasiqotsha. Sabatshengisa ukuthi hayi lokhu kasikwesabi, lakhathesi sibatshela and sizimele siraiti kasesabi lutho, kasithandabuzi noma ukuhlupheka, siqine kabi support upresident wethu Chamisa ngoba nguye ofunwa ngabantu. Thina sasuke ebantwini sathunywa ngabantu, basithuma ngoba sazihamba lo Chamisa, basithumanga ngokuba sasihamba lo Khuphe. Yikho okwayenza ukuthi uKhuphe labantu bake bangangeni kukansili.
Manje akhona yini amanyathelo elizawathatha ngalolu daba?
Inyathelo lingaba khona esingalithatha, sisiya challenge ukuqotshwa esikwenzikweyo okungekho emthethweni weconstitution yeZimbabwe. Kodwa singawuthiya vele kunjalo ngoba siyaphenduka ngeby election. Abantu vele bakakhonapha basesizwile ngama phone calls besitshela ukuthi hayi lingesabi, liyabuyela ngeby election ngoba yithina esasifake ukuthi lingene. Ngakhona singabona ukuthi kungaba ngcono singayi singaphongu kubuyela ebantwini abantu basiphindele basifisele ngeby election.
Umnumzana Thamsanqa Hadebe ube ngukansila weHarare. Sixoxe njalo lobe ngumeya weGwanda umnumzana Justin Mashale laye othi ukhethe ukuma lomholi weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa labantu abamkhethayo kulokulandela unkosazana Thokozani Khuphe leMDC yakhe bona athi bayalwa ngabantu kukhetho olwedluleyo
into vele ebesikhangelele into ebesibonde isendleleni ikakhulu ngemva kwalokho kwenzakale ngamaviki adlulileyo lapho amaphephandaba lezindlu eziningi lazatathela izindaba ezikhiphe khona lapho engimikhona ngoba lapho ebengikhona bengifake ngabantu bekwazi njalo ukuthi ngimelele ibandla le-MDC Alliance ngokunjalo bengingeke ngajiya abantu endleleni ngibe sengikhetha ukuthi mhlawumbe ngisikelele ehwahweni ncika okuyisinkwanyana hatshi. So kimi nje hhayi into nje ebisendleleni ebengimelele ebengakwazi mhlawumbe lelanga le date ukuze izakala nini. Lanamhlanje incwadi ngithunyezele nje ebulenjini angikahlangani lo town day ukuthi angiqhubekelezele ikhophi yangikhona. Kodwa-ke hhayi into ebesimelele njalo-ke kuyangikhulula engqondweni ukuthi lapho engisele khona ngisele labantu ngisele labona laba abantu ababengithumile bekwazi njalo ukuthi ngihamba ngaliphi itikete.
Njengoba kuza kwenziwa ama-by-elections mhla ka 5 kuMpalakazi ukhangelela ukuncintisa yini inanku phela iMDC ithi kalisoze lithole lutho izalishaya ilibhuqe nje.
Iqiniso baba Nkomo ukuthi lapho engangikhona ngangifake ngabantu abantu abalandeli be-MDC Alliance njalo labantu bakawathi 7 leGwanda jikelele. Ngakho lokho kumele ngiphinde ngebabiyela ngaloko sokwenzakele baza kutsho bona ukuthi ngiqedise indima kumbe sebebona ngenye indlela. Kodwa-ke konke lokho abaza kutsho yikho enza kulandela mina ngedwa angeke ngitsho kwakathesi ukuthi ngizakwenzani kodwa-ke lokho kuyabe kutsho abantu yikho okuzawenzakala. Kuyadanisa ngoba injongo le yokuxutshana kwamakhansili ayincedi uzulu eZimbabwe but ikhahlameza nje ama-programs wonke ayekhona ukuthi abantu beZimbabwe bancediseke. Kanti-ke nxa sebexutshwa njalo bekwazi babandla le-MDC kakhuphi ukuthi lanxa singazisiye emncintiswaneni akula nto bazayidobha even eyodwa. Ibandla le-MDC Alliance lizanqoba ngokunjalo kungakhathalekile ukuthi kungene mina kumbe kungene omunye kodwa-ke ngenxa yokuthi labalandeli abaningi ngenxa yokuthi bakhangelele ukuthi yilo elingaba yisombululo empilweni yabantwana beZimbabwe. Akungeke kutshintshe lonto okungayizakala ukuthi inani lokunqoba likhuphuke.
Umnumzana Justin Mashale ngosexotshiswe ekubeni ngumeya weGwanda libandla le-MDCT. Sixoxe njalo lesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda othi ukuxotshwa kwamakansila abo kuveza sobala ukuthi i-MDCT isebenza lezanu PF.
Akukho emthethweni bangaze bajabule into le ngamandlwane ngoba vele kungabe kwenzakale ukuthi amavoti athathwela lo muntu owavotelwa ngabantu ephi umuntu owaluzayo ngumbhedo njalo kuyazila lokhu. Siza kulwisa size sinqobe ngoba siyakwazi izinto ezimbi zizaze ziphele. Abantu beZimbabwe bayakwazi umuntu owavotelwa ngabantu, bayazi ukuthi iphathi ekuthiwa i-MDC Alliance iyayivela ime njani bumbe njani. Yikho lo umbhedo lo owuyingcwala okuthi abantu sebethatha amavoti ethu besipha umonzo lalokhuphe asivumelani lakho. Njalo khathesi sebefuna ukusebenzisa i-18 million yokwenza i-by-election. Sibona ngani njalo khonokho ikuchitha isikhathi sabantu. Angithi liyakubona abantu bazakuya ema-election bena besazi ukuthi ngazi uwine kusasa uzagcina sosi amavoti sep piwa umuntu abamthandayo.
Manje njengebandla le MDC Alliance lina lithini ngalokho?
Ngihlala ngitshela amaZimbabweni ukuthi lokho asikokulwisa iMDC Alliance, yikulisa uZulu jikelele bedibhidlisa idemocracy, umbuso okhululekileyo lo osapotwa yiconstitution yeZimbabwe. Yikho ke siyamangala ukuthi zekhi yona ithini, njengoba sahamba kunomination court, inomination court yafika yathi konke kulungile sikwenzayo, namhlanje sengamadlwane mahlabezulu. Siza kulwisa kuhle, silandele imithetho yonke, sisenzele ukuthi izinto lezi kwela kusasa abantu bahle babone ukuthi izikhothamathe yiziphi, labantu abalula abantu beZimbabwe baphi. Akusisabisi njalo akusidanisi, ngoba siyakwazi ukuthi basebenzelana lePollard, basebenzelana leZANU-PF, besenzele ukuthi thina sinyampe, kodwa hayi silani, siza kulwisa ngendlela zonke esemthethweni.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda, ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. UChris Gande uphinde waxoxa njalo lesikhulumeli seMDC umnumzana Kalipani Phugeni, yena othi basazoxotshisa amakansila amanengi.
Asibaxotshanga laba bantu, batshilo ukuthi bona abasabhilongu MDC. Manje ke iconstitution yethu ithi umuntu ongasekho emhlanganweni uhla zixotsheke, so abazixotshele lathi sibuhlungu khona lapho ukuthi abantu basichiya ngesikhathi sibadinga kangaka.
Manje njengoba sikulabo councilor abaningi abaxotshiweyo, akusoze kube na le commission ezaba iphethe umsebenzi weHarare City Council, kumbe vele yikho kade likukhangelele ukuthi kwenzakale?
Singabe sikhangelele ukuthi kube le commission, singakwenza kanjani khona lokho? Phela si leadership responsible. Akuzukuba le commission eHarare, sibuhlungu njengoba ngishilo ukuthi abantu basichiya sithembile kanje, kodwa hayi akuzukuba ne commission. Kukhona esiphezu kwakho njenge leadership. I-leadership ibonakala ngezikhathi ezifana nazena lezi. IHarare i-right, nizobona nje nani nizomangala. Kukhona besikukhangelele konke khona lokho, kodwa kukhona esikwenzayo. Bona laba bathe bona basabhilwa nguleli qembu bathi befuna ukukollapse i-council kube ne commission. Kodwa hayi bahlulekile, akuzukuba ne-commission, sizoyiphatha nje iHarare and sizoyiphatha kahle futhi.
Umnumzana Kalipani Phugeni yisikhulumeli sebandla le-MDC.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection, lapho sixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19 osuthethe imphefumulo yabantu abedlula amakhulu amabili 224 eZimbabwe. Sizohlaziya njalo uhlelo lwenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission olwe Whistleblower App, lwendlela uZulu angathumela ngayo imibiko yezehlakalo zenkohlakalo ezenzakala endaweni ezijeneyo zelizwe. Libona ngani uhlelo loluluza siza na ekuqedeni inkohlakalo? Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo, lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Kule muli ephakathi kosizi esigabeni sakobhodo ePlumtree, kulandela ukufelwa kwayo lusana olulenyanga ezine kuphela olutshele endlini lwalotha. Unina ubikwa ube kukha amanzi. Usana lolu lungcwatshwe izolo. Sixoxe lomakhelwane ongomunye wabagijimele kulumuzi ngesikhathi salingozi, umnumzana Edgar Luphahla.
Ngemva kokubonakala komlilo lowo, sabuzana singabantu sizakhamizi ukuthi umlilo kwatsha kwenze njani. Ekusondeleni kwethu sisiyakhangela, sathola ukuthi indlu iyatsha, umzali womntwana ubengekho, ube emanzini etshiya abantwana abancane ababili, obona 7 years lona 4 months bekhona apho ekhaya ekutheni komuzi sesiyafika sathola ukuthi indlu isichile isiwele okuyiyo indlu abahlala kiyo impahla zabo zonke ziphakathi indlu isiwele akusangeneki lo ola 7 years nguye ephumile lo omncane umntwana ubesechele phakathi endlini bokungasekho kunye lati ati singakwenza labazali basele lazona lezo mpahla abazigqokileyo kungekho kunye esiyenelisa ukuthi sikukhiphe kuyona leyo ndlu.
Imbangela yomlilo itholakele yini ibonakele?
Imbangela yomlilo ibe yinto esidingisise kakhulu sangayitholi sabuza labazali bomntwana ukuthi kambe kungabe kwenzakaleni noma ngoba kulamalanga ngapha emakhaya abantu bayasebenzisa kakhulu izinto ezifana lamasola lamabhathri ukuzama ukuthi sibe le energy yomlilo ongugetsi ayisathola ukuthi bayala bathi hayi kwaza namapholisa ayenza investigation yawo akuzange kuphume lutho olubambekayo besingathi yikho okuqale umlilo.
Umnumzana Edgar Lupahla isakhamuzi sako Bhoto ePlumtree. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi izakhamisi zeDomboshava eMatobo zitshaywe ngamapholisa ngesonto ezethesa icala lokutshaya abagebha igolide ngaphandle komthetho kuloma ngo. Inkundla yeZim Life yona ithi unobhala omkhulu wedale labaphathi intambo elekhabhinethi umnumzana Mishek Spanda usechiya umsebenzi ngoba isikhathi sakhe sempentsheni sesedlule. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Hey, salubonani bantu be-Studio 7 linjani? Hayi, siyaphila sibonga inyuzi zenu. Hey, thina ngapha emafule sithwele nzima, abantu basithwalisa nzima ngapha. Hayi, silomunye umuntu lapha ozenzi iwovedi, hhayi usithwalisa nzima ngapha. Hhayi, umuntu wangikhona so, hhayi ngiyabonga. Hhayi, limbuzele umntanami osetsholotsho, ngamgcina emncane kakhulu namanje ngiyamdinga ngumboni. Cela lingidingise.
Hawu, linjani bantu bakaStudio 7? Siyabonga leli siphela ezihle emoyeni. Hayi, siyathaba ngokukhuluma kwenu. Hayi, siyathaba shem, siyathaba ngoba siyalalela sibe sikholise. Lathi sibika inhlupho zethu lani lisitshele zenu. Lathi siyabonga kakhulu bantu bakaStudio 7.
Sasibona amasakazi kwaStudio 7 okhulumayo ngoVusumuzi Ncube ngisetsholotsho ejoko esigabeni sikatategulu. Ngithanda ukubonga abasakazi bethu bakaStudio 7 ngendlela abasenzela ngakhona, ubuhle abasenzela bona. Asengathi uJehova ngababusisa ngegama likaJesu. Nabe ngithanda ukubonga abonesi ababuyile emsebenzini, abantu sebezalatshwa ngokungcono kupheleleyo. Siyabonga lokho kuhulumente nakumkhwethi wabo obona ngezempilakahle. Kodwa lathi besicela ukuqhatshwa, sihleli nje satrena enesini, sihleza siqhatshwa. Besicela ubana umlayezelo wami lo ungadluliselwa phambili, sihleli nje asiqhatshwa. Siyacela uhulumende yabo.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. Amapolisa kweli Ivory Coast asebenzise intuthu ehitshayo itiye gasi izolo ukuchitha abantu ekade betshengisela phezu kwenyathelo likamongameli Alassane Ouattara elokuncintisa okwesithathu kukhetho oluza kwenziwa mhla ka 31 ngenyanga ezayo. Abasebenza kwezempilakahle kwele Morocco bona batshengisele ezitaladeni izolo besola indlela uhulumende aphatha ngayo imizamo yokulwisana nalo mkhuhlane we-COVID-19. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Udaba lwemililo esitshise yalothisa amahlathi lemizi njalo yabulala abantu abangamatshumi amathathu lanhlanu ngasentshonalanga kwelizwe leli belusegudwini izolo phakathi kwabancintisanayo kukhetho lukamongameli abathi umnumzana Joe Biden lomongameli Donald Trump. Indawo ezitshayo zibalisa iOregon, iCalifornia leWashington State lapho umkhathi osuhlala ugcwele intuthu ebangela ukuthi abantu behluleke ukuphefumula kuhle. UTrump wethekelele eCalifornia lapho atshele iziphathamandla ukuthi kumele zifunde ukukhipha izihlahla ezomileyo egangeni ukuze kwehliswe ingozi yokutsha kwamahlathi. Esinye isiphathamandla sithe imbangela enkulu yalingozi yikuguquka komkhathi i-climate change. Kodwa umongameli Trump ukwalile lokho esithi akulabufakazi. Umnumzana Biden yena uchotoze uTrump ngokungakholwa ukuthi umkhathi uyaguquka. Ngokunjalo uthe kumele asuswe embusweni kukhetho oluza kwenziwa ngolwezi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eCalifornia umnumzana Prince Mavandla.
iCalifornia yindawo okuhlala kubhebha imililo, kodwa kulo mnyaka kukhanya ngani umlilo wangkhona ugcina susiba mnenga kakhulu. Iyabi imililo iyabi bhebha ezindaweni ezichiyanayo khonapha eCalifornia, and eminye imililo yangkhona iyabi imkulu sibili. Ngathi ngafananisa lokuthi ngxanye umlilo owodwa uyakwanisa ukugcwalisa igweru yonke laphayana, kumbe kobulawayo sibili, ichaya ebulawayo yonke one time kusitsha. But iminingi imililo yangkhona, and lapho esihlala khona thina kasike duze kakhulu lo mlilo, kodwa intuthu uyabuyibona sibili ukuthi ungaphuma phandle uthi uzama ukuphefumula uze ukuthi umoya kawumanga kuhle. Lo mamalahle sibili uyabuyabona ethonta mbijana mbijana, thina singekho eduze. So kulo mnyaka sibili kule mlilo eminingi kakhulu enkulu engani abe ngamaplazi abe sitsha one time sibili, and bayazama ukubonti bengawucitsha njani umlilo wangkhona.
Ibangelwa yini kahle kahle limililo?
Imililo leyi ikhanya ibangelwa yikuchisa, lapha abathi ngama heat wave. So vele ukuchisa kwangkhona kuyabe kungena kuma 49 degrees Celsius, ukuthi vele loma ungazume phansi komthunzi vele kuyabe kuchisa, vele akuchiyananga lokuma phansi kwelanga. So njengobana lapha vele iCalifornia kuthiwa yi-desert, akula manzi, vele uwomile konke lapho yakhona. So ukuchisa lokhana kuyayenza ukuthi izihlahla, amahlamvu, izimila ziwome qha. So ziyathi seziwomile laphana vele sokusiba lula ukuthi yini ukuthi zibambe umlilo. So vele ngabona umuntu engxanye vele umuntu ogangileyo ukuthi uyabhema igwayi ebesekele ukucitsha igwayi liyana ebesephonga ukujikela phansi, you know, okumlilo okuncane lokhana vele kuyahle kubambe vele kuhle kuqalise, you know, umlilo omkhulu. You know, kwesinye isikhathi engxanye vele kuyabe kulomlilo omncane uyabe ubhebha, ngoba vele lapha uhlala kule mlilo iyabe ibhebha isikhathi sonke, kodwa iyabe imncane. But imlilo emncane liyana sikhula manje ngoba ngani ngokuchisa lokhana njalo ngokuwoma.
Umnumzana Prince Mavandla isizalwane seZimbabwe esihlala eCalifornia khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende useketisile njalo iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwemkhuhlane we-COVID-19 ngokuqhelisa isikhathi sokuvulwa lokuvalwa kwamabhizimusi. Bahlanu kuphela ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo njalo akekho ofileyo. Ngemva kokuxotshisa amakhansila e-MDC Alliance alitshumi eHarare izolo, ibandla le-MDC thi selixotshise njalo umeya weGwanda lamakhansila e-Beitbridge amathathu. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo ungontungamilinkumo.